Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 15 Nhlangula 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungami lenkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Abahlala ku committee ye parliament kumsamele bedinge indlela zokuthi bengathola njani ukuthi imphathi ntambo ingabaphendula. Kukhanya sebehlulekile kathesi ukuthi bemlethe la. Kusamele nje beyenza ama demands ukuthi nxa engenelisa ukuthi ebe khona yena ngokwakhe. Esinike i-official position.
Umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko uqhubeka esala ukuzaphendula imibuzo phezu kokwethulwa kwezindaba edalele parliamente.
Into eyenzakalayo currently ZANU-PF is funded ngom. Yiphathi esekulele ilizwe engaselamali and le mali bengalayo now are trying to ezikolo to force abantwana to donate. Imali liyana ihlamba kuma campaigns
abo. Abasakhulayo bebandla leZANU-PF babamba ngamandla abanini bhizimusi lezakhamizi ukubhadala imali ezasetshenziswa ekuqoqeni umhlangano kamongameli Mgabe eMutare kusasa.
Izakhamizi zekezi eMathebeleland South zikhala ngokuthi kazila manzi ahlanzekileyo okunatha lokusebenzisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Abenhlanganiso ezisebenza zizimele ekwethulweni kwezindaba bathukuthele ngokwala kukamphathi ntambo obona ngokuhanjiswa kwembiko umnumzana Christopher Mushowe ukuzaphendula imibuzo phezu kokunikeza imvumo yokusakaza inkampani yeKingston esisetshenziswa inkampani yeZimpapers. Umushowe ubemele ayephendula limbuzo edalele parliamente. Kubika uMavis Gama.
Umphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko ubekhangelelwe ukuphendula imibuzo ephathelene lokuguqulwa kwemithetho ephathelane lalomsebenzi phambi kwekomiti ebona ngezokwethulwa kwemibiko edalele parliamente. Unkosazana Kholiwe Nyoni weMedia Institute of Southern Africa, Misa Zimbabwe, ngomunye wabatshengise ukukhathazeka ngalesi senzo.
Abahlala kukomiti yeParliament kumsamele bedinge indlela zokuthi bengathola njani ukuthi imphathi ntambo ingabaphendula. Kukhanya sebehlulekile kathesi ukuthi bemlethe la. Kusamele nje beyenza ama demands ukuthi nxa engenelisa ukuthi ebe khona yena ngokwakhe. Esinike i-official position.
Umqondisi weZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, unkosazana Vivian Marara, uthi ubekhangelele ukuba uzocacisa ngelayisensi eyanikezwa inkampani yeKingstones esisetshenziswa yiZimpapers.
Thina namhla ukuthi sibuye lapha besifuna ukuthi sizwisise ukuthi yiqiniso na ukuthi oCapital kulabo Nyaminyami FM eCaribba ababe licensiwe under Kingstones sebesebenza leZimpapers. Nxa kuliqiniso na, leyi into emele yatshelwa iZimbabwe yonke.
Uthi bebelindele njalo ukuba achasise ngesimo sokulungisisa imithetho elawula ezokuthapha indaba elizweni.
Thina namhla besicabanga ukuthi iminister ingabuya uzakwanisa ukukhuluma ukuthi iministry yakhe isiprogresse how much when it comes to indaba eyama-media reforms. Indaba futhi ye-digitization, ukuthi i-digitization iphuziswa ngendaba yokuthi akula mali. So lezi yindaba ekade sicabanga ukuthi iminister uzakwanisa uku-addressa la ekhuluma ukuthi why they are doing certain things ngendlela abayenza ngazo.
Lokhu sekungokwesibili engazivezi uMshowe phambi kwale komiti, njalo singekho isizathu asinikezayo sokwehluleka kwakhe ukuzaphendula imibuzo ephathelane lokunikezwa kwamalayisensi okusakaza. Abenhlanganiso ezimela abezindaba eZimbabwe sebecabanga ukuqoqa umhlangano wokucebisana ukuthi bathathe nyathelo bani anduba balobe incwadi yezikhalazo bekhuluma ngalizwi linye abazayethulela uMshowe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Inhlanganiso ekhankasela ukuthula iZimbabwe Peace Project ithi abasakhulayo beZanu PF babamba ngamandla abanini bizimosi lezakhamizi ukuthi babhadale imali ezosetshenziswa ekuqoqeni umhlangano kaMongameli Mugabe eMutare kusasa. Embikweni wethu le namuhla, inhlanganiso le ithe abasakhulayo laba bahamba betshela abantu abaphathi bezikolo labathengisa esitaladeni ikakhulu ukuthi kumele bavale amabhizimusi abo kusasa, njalo lesikolo zivalwe umuntu wonke aye emhlanganweni kaMgabe. IZPP ithi lokuyikwephula amalungelo oluntu okusegcekeni ngoba kungela muntu omele ebanje ngamandla ukusekela ibandla angalifuniyo. Sixhumeo sakhulayo olwela amalungelo oluntu njalo ekunhlanganiso ye-Education and an Unemployed Youth Forum of Zimbabwe, umnumzana Zenzo Nyoni.
Into eyenzakalayo current iZANU-PF stranded inkomo. Yiphathi esebulele ilizwe engaselamali, and le mali bengalayo now they are driving ezikolo to force abantwana to donate imali. Imali liyana ihamba kuma campaigns abo. Okuyikuthi ngona itshengisa siye and kusikhombisa kliye ukuthi ngabantu labo abastrugglayo kakhulu ukuthi bethole imali yokuthi be kuma campaigns. As I speak okwamanje, kade ngilalele kakhulu indawo yaseMtombo Themba, lapho so uhamba kodwa behamba bethwele imikhonto lenduku beqalisa ukwethusela abantu ngoba besazi ukuthi abantu emakhaya ngabalaso isibindi bazathiselwa imizi. As I speak khona ukuthiyana kutshengisela ama-signs of desperation from iZANU-PF. Lokho kuliqiniso okukhulunywa ngabantu ezigabeni izaba.
Endaweni lapho elisebenzela khona kunjani, liyakubona yini lokho?
Ngiceke ngikhuluma kunje Nkomo, kule one of the youth oke wahamba endaweni yeGwamayaya eNkayi. Le ngikhuluma nge-youth esingathi thina iziyenza into kuthiwa ama-entrepreneurship, besiyawota umumbu bethengisa. Wangifonela phakathi na kubusuku esengitshela ukuthi ngicela ukuzolandwa nami bengisesigabeni seNkayi eselandwe nama-youth awezanu-PF. Afika more than 20 bemquestion ukuthi ufunani, udingani esigabeni. So walala ehamba ebusuku ngazangihlangabeza emangweni omkhulu kakhulu and wagcina ehlela amabele akhe, okuyukuthi wasengani uyi-threat esigabeni, angani umuntu ozodinga information ukuthi uhambisa njani. As I speak Nkomo, like I said last time, ukuthi iZANU-PF is already started ukuthreathena abantu kakhulu emaphandleni, okuyukuthi to us sohlo kusitshengisela ukuthi i-election won't be fair but might be free but not fair.
IZPP ithi njalo izikolo zitshelwa ukuthi ngelanga lemhlangano kaMgabe kumele zivalwe. Ungathini ngalokho?
Ye, kulimqotho baba Nkomo, ngoba izamani lapho ihulumende kaMgabe izama ukuthi nxa abantwana bengayanga ezikolweni, bona bana abantwana labazali babo yiba abafoswayo besiya kumarabini kaMgabe.
Umnumzana Zenzo Nyoni ulwela amalungelo oluntu njalo ukhokhela inhlanganiso ye-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe. Lanxa singenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla seZANU-PF ngalolu daba, inhlanganiso ye-Election Resource Center sitshayele ihlombe ibandla leZANU-PF ngokuphumela egcekeni lisola udlakela kwezombusazwe. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Simon Khayamoyo uphume kuphephandaba le-Newsday ngomvulo ekhuthaza ukuthula phambilini kokhetho oluzayo.
Izakhamizi zekhezi eMatabeleland South azikhala ngokuthi azilamanzi ahlanzekileyo okunatha lokusebenzisa, sezize zibanjwa ngamandla okunatha lezifuyo emachibini akhona kule ndawo ngemva kokuna kwezulu nyakenye. Kodwa lawo asesoma osekubangele ukuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo lejwabu. Okuninga sikuzweni ngonompumelelo Moyo eseSt Joseph eKhezi.
Amanzi ludubo olukhulu esigabeni seZansi eMandebeleni osekubangele ukungabi lentuthuko. Inengi labantu liphila nzima ngokudinga amanzi okunatha, kuthi lapho bewathola sebehambe umango bahlawuliswe ukuwakha. Unkosikazi Sibongile Ndlovu uthe idamu labo ladabuka sebenatha emthonjeni, bancedwa iwindmill yakonyongolo njalo bayahlawuliswa ukukha amanzi lapho abawathola khona.
Asila manzi lesifo sethu siyadubeka ngoba idamu lethu ladubuka. Sathi sinatha emthonjeni sicithile, izikotho nazizikotho zakhona zisile, but sele wilimini leyakonyongolo kodwa layo kwesikhathi amapipe angikhona asuka avuze. Sathatha emangweni lapho abareze sibhadalisa khona. Sebesikhithi sama 50 rand.
Unkosikazi Nokuthaba Ncube uthe izikotsho zafa bakha emthonjeni, ethi abezempilakahle bathi bengawanathi ngoba aselobulembu obuluhlaza, ethi bacela ukugejelwa izibhorani.
Besifike emthonjeni mthoma ngkhona kodwa abahelp bathi awufanelanga siwanathe ngoba izinja ziyangena aseyele lobugreen kezulu. Besize besicela ukuthi ngakule incedo ezingasinceda zisigolele ezinye izikotsho ngoba lesi silaso vele sisikhaba abantu abaningi inyuze more than 200 yesifika khona lapho.
Esinye njalo isakhamuzi sakonyongolo eSt Joseph's, unkosikazi Evelyn Khumalo uthi sekuqhamuke umkhuhlane wesihudo esilegazi, kuthi abanye bayaqaleka ngenxa yokuswela amanzi emzimbeni.
Lokhu kuyasihlupha ngoba lapho abantu bemkhuhlane simningi, abanye bayahuda igazi, abanye bayawa swela amanzi.
Iningi labantu kulumango likhala langenkokheli ezimela abantu edalele ephalamende kunye lohulumende abangenzi lutho ukubanakekela bona bephila nzima kangaka ezweni elilozibuse, baze baswele lamanzi okunatha nje kodwa lokhu. Ngimele iStudio 7 ngise St Joseph's eKezi, nginguNompumelelo Moyo.
Abe komiti yedalele parlamente bona ngezempila kahle bathi bakhathazekile kakhulu ngokuphuza kokuguqulwa komthetho we-Public Health Act owethulwa ngomnyaka ka-1924. Ngalokho bathi kawusahambelani lokwenzakala elizweni kathesi. Kubika uMavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuphuma emhlanganweni wokubonisana phezu kwenguquko ephathelane lomthetho we-Public Health Act owenzelwe eHarare yikomiti yedalela ephalamende ebona ngezempila kahle. Umgcini sihlalo wale komiti uDr. Ruth Labode uveze ukukhathazeka kwakhe ngokwenza kwabogatsha lwezempila kahle ukudonsa inyawo ekulungiseni lomthetho.
Sokungani i-Public Health Act yinto nje engafanelanga ibe khona. And yet siyakwazi ukuthi i-Public Health ngumthetho oyiwona okhuluma ukuthi wena mawugula usiya esibhedlela uyabhadala, kumbe makuthiwa awubhadali ungafika bakubhadalisa, sungahambisa uhulumende ecourt usiyaclaima khonokho. But asilawo umthetho lowo, ngoba umthetho esilawo wabunjwa ngo-1924.
Umeli weBhinga North edalela ephalamende umnumzana Dubeko Prince Banda ngomunye wamalunga ale komiti othi lokhu kuyadanisa okwamagama.
Inkinga engiyibonayo ukuthi silo minister ongakhuthalanga ekwenzeni umsebenzi wakhe. Ngibona ngani izinto aziqakathekisayo kithi thina izinto ezingaqakathekanga. Okuqakatheke kithi nelizweni kayisikho akugijimisayo. Siyakhuluma kathesi sithi uminister kungangcono simbize, impendulo esiyitholayo ngeyokuthi isikhathi esiningi uyabe engekho. Ukungabi khona kwakhe akuncedi ilizwe, kuyabulala ilizwe, ngoba nanku khathesi lomthetho kudala sikhalazile ngawo, sake sabanika saze sakhulumisa savumelana ama-deadlines, but lakathesi lomthetho awukabuyi.
Isizathu bekhankasela ukuguqulwa kwalomthetho uSibanda ethi yikuba usumdala kakhulu. Okunye kwalokho okusilelayo kumthetho we-Public Health Act owabekwa ngomnyaka 1924 awutsho lutho kwezokwelatshwa kwabantwana abaphansi kweminyaka elithumi lasitshiyagalombili 18 years, ikakhulu lapho betholakale belemikhuhlane yengulamakhwa. Ungenwe yiziphathamandla zenhlanganiso ezisebenzisana loZulu kanye lezempilakahle lumhlangano owenzelwe ewoteleni yeHoliday Inn oqoqwe ngabeSave the Children besebenzisana labeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ku live talk lamhla kuhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngodubo lokwendiswa kwabantwana bese sebancinyane phambilini kokunanzwa kosuku lwe Day of the African Child kusasa.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Bale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Umdlalo webaseball obulolongelwa ngamalunga edalela eParliamente eleCongress yakweleMelika izolo udlalwe lamhlanje ntambama laloba bekube lesehlakalo sokudutshulwa kwamanye amalunga aleli dale kwalimala kakubi uCongressman Steve Scalise lokhe esesibhedlela.
ELeThailand liqhubeka lisolwa kakhulu ngokuthi yaphandle abantu makhaza kunhlelo zokulondolozwa kwemvelo lomkhathi ungaphazanyiswa. Uthi umkhathi ungaphazanyiswa intuthu ephuma emsebenzini yokulungiswa kwempahla eyama-industry.
Amabandla aphikisayo aphansi komanyano we-National Election Reform Agenda kumbe iNERA azabuthana ngomgqibelo kobulawayo enkundleni ye-White City Stadium. Umbuthano lo ukhokhelwa ngumnumzana Morgan Tswangirai, umkhokheli we-MDCT. Unkosikazi Joyce Mujuru, umkhokheli we-National People's Party, labanye bazabe bekhona. Lumbuthano ukhangelelwe ukukhuthaza uZulu ukuthi ayebhalisa ukuvota. Kodwa umbuzo okhona kwabanye ngothi kanti njengoba kulokudonselana ekuthini ngubani ozakhokhela umanyano wamabandla nxa kuyiwa kukhetho pho lokhu ukuthi bavuthane bebambene kutshengisani. Ukukhankasela amabandla la ebambene kuphathisani nxa bengasoze baye kukhetho bebambene. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ezicubungula izombusazwe yomnumzana Jays Mpofu endawanye lomnumzana Max Mkandla njalo ongowebandla le-National People's Party osungula lingxoxo.
Hayi, kwenzakalayo lokho kokuthi kulokudoniselana ikuthi bona ngokwabo abantu bakhona phela kasoma-politicians ngabantu kuphela labana abanikwa i-advice. So laba abanika i-advice yangikhona labo ngabantu abafundileyo nje kuphela, but politically hayi kabanaso isikolo sepolitics. IZANU iziwa nxa lifuna ukuwina iZANU elizweni lakithi leli yi-ambush elections. I-ambush elections yikuthi khona abantu benza into yabo ngasensitha bethi nxa sokusela i-2 weeks laphana besekhuluma ngokuthi khona hayi isile coalition la ukufile just 2 weeks manje laba ngenxa yokuthi bona bonkwabo ngabantu abazithaya isifuba bathi balabantu kodwa behlule ukuthi bezimele kodwa abantu babahlule ukuzelayo bona bakhangela izikhwama zabo lamaposition le-CV khona lokhala yikho kubi.
Ye, nanto ke udaba mnumzana Mpofu wena uthini?
Mina ngithi ngoba into esuka ihluphe kakhulu kunkokheli zakithi ngindaba yokulibala ukuthi kati bona bayabakhokheli bakabani ngoba kalapha into esibonakale ngathi sebeyiqakathekisa sengamandla abo hayi ukuthi bakhulule abantu hayi ukuthi bakhokhele abantu sebeyiqakathekisa ukuthi yimi esofanele mphathe abantu kube into erongo lana into ethi beyiqakathekise ukuthi kulwisane lesitha esikhona esingumgabe leZANU ma sokuphume kulokho then sokubonakala ukuthi kwenzukwani phambili ngoba ma sisilwa sodwa thina njengama-opposition besilwa bodwa njengenkokheli zethu akulapho kuzothukisa khona lokhana kuzoba ngani ukuthi iZANU PF ithathe futhi umbuso kalula siyalokho edivele kwenza kubangelwa yikho lokhu ukuthi abantu kababambanayo.
Ya, mnumzana Mkandla, siyabona ukubana okuyesekwenzakala kathesi kulabonera kuzaphathisa ngani bona njengoba bengabambananga?
Akusoze kube lento ephumayo laphana vele bona bengabambananga. Amabandla wona lawo abe ekankase ngaphansi kwe-NERA. Kati i-NERA siyiphathi. I-NERA ikhangela ngokuthi isisekelo sombuso sona siminjani esokhetho yokuthiwa yi-constitution. Ikhululeko okungakanani ukuthi abantu bezikhankasele bekhululekile emabandleni abo elizweni leli ngintisana liphathe yodwa kuphela izana into ekhona kuphela la abantu laba i-ideology ngabe wena bebona ukuthi khona ngeke vele bekhuphe akula ukungakhupha izana behlukene abadiliza amaxhiba abo labo bebe liphathe eyodwa inera izimelelayo yodwa laphana ingazasetshenziswa inera ingasetshenziswa laphana izana izasebenzisa izeki abesekhala amanye ababantu ukuthi izana isebenzisa izeki kube kanti bona basebenzisa inera akulanto engathi lejustice izimpumputhe nje kuphela ezingabonile utho lezi bona bebenza ukuthi izana ibe nobudlakudla ngoba izana iyabe isikopa kubo bethi bedlephana ngalo izana ingaphi ibuthanisa abantu kathesi kathesi very shortly izana izabuthana ingabuthana izana ilizwe leli selisiya kumachina ilizwe lingaya kumachina kakusela lizwe la ilizwe lalo sekuphelile wonke lokhu ngobani izana izawina iqhubela ichina ichina isibusa ngoba yiye njalo enjani exaka abayikhethileyo ichina ukuthi bona ilungise yona le into yokuthi e-voters registration le i-DVR bakhethe ichina ichina sozilungise into esizahamba zokuthi ngezizathathwa ngamandla ngamabandla onke salungiseleli izana ngobona basethuza ngokuthi lethatha
mnumzana mpofu uyavumelana laye na
ngivumelana nawe ubaba umkandla lokho akukhuluma kuliqiniso ngoba ma amabandla wona awazomba ngazo aphikisana laleli bandla elibusayo bengazange babe lesinqumo esiyi-1 abasenzayo kube lesivumelwano esiyi-1 kunika amandla kuzani kunika amandla ukuthi kube lula kulabo abangafuniyo ukuthi umbuso uye ebantwini ukuthi baqhubeke besenza lokhu abakwenza ngoba khona manje kugcina sokubaya nalokuthi abasekeli balawo mabandla bagcine bangasela confidence emabandleni amabandla akumelanga ukuthi ngesikhathi esibuso lesi kube ukuthi kulokulwisela kulokudoniselana isikhathi sokuthi ngakusetshenzelwana ndawonye khona kathesi kule ndawo yokuthi ku-coalition khonaphana abantu abanjengabo okhuphe labomjuri sebeneploti abanawo ukuthi bakhuphele omunye upresident u-ode khokhela leli bandla so khokhana ngezinye indlela sikagcina sokuthiya abantu benembuzo eminenge ukuthi abantu laba bangama-agensi awebandla liphi basebenza nezanu na or basebenzela abantu akusazakali ngoba siyi-power hungry ilizwe liyaqhubeka liya phambili amachina lokhu ekolonize ilizwe ogcina sokuba into zonke ezasekhaya vele gcina zingasamanga hle kwalesi sizwa ama-farmers bathatha amaplasi balima igwayi kodwa akunanto abalayo sebe ama-colonies siyikholoni ye-china straight away akusala two ways about it
alo ke ngumnumzana Jayz Mpofu ingcwethe ecubungela izombusazwe bexoxa endawonye lomnumzana Max Mkandla we-National People's Party.
Omunye wabasakhulayo beZimbabwe abangamachomi ayisithupha abasuke eZimbabwe lamhlanje besiza ngapha eMelika ukuzoqhuba izifundo zobukhokheli obuqotho phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Umnumzana Leslie Phiri uthi uyathokoza kakhulu ngaleli thuba. UPhiri usebenze intathelizindaba esebenzela umsakazo weBreeze FM eVictoria Falls. Asizweni exoxa lo Mike Wobe weStudio 7.
Into ethokozisayo sibili embonazana kuthiwa ingasiza ukukhula kwami emsebenzini engiwenzayo. Mbonazana kuthiwa lithuba elihle esizalisebenzisa kabanzi ukuze sithuthukise ilizwe lethu njalo sithuthukise i-Africa.
Awungitshele ukumsebenzi onjani?
Mina ngingumsakazi, ngisakaza kuradio, ngisakaza ngise-Breeze FM. Ngilo hlelo engilwenzayo oluthinta ukuphumelela kwabantwana, ukuthinta ezabo amabhizinisi, olihlelo lulalelwa kakhulu ngabantu befolosi.
Awungitshele ke mnumzane, ngombono wakho uhlelo lolu luza kusiza kanjani ngasemsebenzini wakho?
Lokhu abakuthi ngama-commercial radio stations kuyinto entsha kakhulu kwelakithi eZimbabwe, njalo uzananzelela ukuthi akukaze kwaba lamastishi anjalo. So kuqakathekileyo ukuthi sihambe siyofunda ukuthi bona bakwenza kanjani, kwenza ukuthi lathi sizame ukubona khona singasebenza kanjani, sizame ukufundisa abatsha ikakhulu uhlelo lolu engilwenzayo emsakazweni, ukufundisa abatsha ukuthi bangaziphatha kanjani, ukuthi bangathatha njani amathuba anjengalawa avulekileyo ukuthi bese bephumelele empilweni zabo.
Ukhangelele na ukuphuma kuhlelo lolu lobudlelwano labasakhulayo abadabuka kwamanye amazwe?
Yebo, into eqakathekileyo kakhulu ukuthi sihambe siyo yakha ubudlelwano labantu abathiyeneyo abavela e-Africa, kulabantu esingaxoxisana labo abayenza umsebenzi ofana lalo engiwenzayo njalo lokunye abakwenzayo. Oqakathekileyo ukuthi senelise ukuthi sihlanganele labo sifunde sizame ukuthuthukisa i-Africa yethu.
Uma usuqedile ngalolu hlelo, ukhangelele ukuthi uzabe uwenzani okuzasiza umphakathini eZimbabwe?
Wena zanthwa intsha eya these days akumele ifundiswe ngokuqala amabhizimusi, and khonapho ikho lapho okunamandla amaningi. So uqakathekile ukuthi sizaphuma phandle la sifundise intsha ukuthi ingaqalisa kanjani amabhizimusi.
Umnumzana Leslie Phiri ngomunye wabasakhulayo beZimbabwe abangamachumi ayisithupha abasuke elizweni besiza ngapha eMelika namuhla phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship, sengathi benganyathela kakuhle.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezokudlelana labanye amazwe olwe-State Department oluqhuba uhlelo okuthiwa yi-Rewards for Justice Program solukhuphule imali yokudinga ilwecatsha elikhokhela inhlanganiso ye-Islamic State and the Levant, i-ISIL kumbe i-Daesh. Imali le isifika izigidi ezingamachumi amabili lanhlanu amadola eMelika, $25 million. IMelika ifuna ukuthi abantu babike kumbe babophe u-Abubakar al-Baghdadi, owaziwa kwezinye indawo ngamabizo athi Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Baghdadi lelithi Abudu. Ilizwe leMelika lithi lizimisele ukuthi livikele izizalwane zalo kumalwecatsha anjengo-al-Baghdadi labanye abakunhlanganiso zamalwecatsha anjenge-ISIL. Ngonhlangula ngomnyaka ka-2014, inhlanganiso ye-ISIL yathatha ngenkani indawo eziningi kwele Iran le-Syria isenzela ukwenza ilizwe layo elibizwa ngokuthi yi-Caliphate. Indawo le kwakumele ibuswe ngu-al-Baghdadi lenhlanganiso yakhe ebulele abantu abaningi okumangalisayo isithethe izabelo ze-Syria le-Iraq ifuna ukuthi abantu bonke bayikhonze. I-ISIL ejayele ukudinga abantu abangasebenza layo abasemazweni achiyeneyo ikakhulu entshonalanga lamanye lapho ebona engani kayifunakala khona, isebenzisa abantu laba ukubhomba indawo ezijiyeneyo. Kukhanya engani ifuna abantu laba behlasele kweleMelika. Inhlanganiso yamalwecatsha la isibulele abantu abaningi emhlubulweni weMiddle East lakwamanye amazwe. Ngomnyaka ka-2011, ilizwe leMelika lathi u-al-Baghdadi usedingwa ngamehlo abomvu ngaphansi kohlelo lwayo lwe-Specially Designated Global Terrorist kusetshenziswa amandla kamongameli abizwa ngokuthi i-Executive Order 13224. Ngaleso sikhathi u-al-Baghdadi wayefakelwe izijeziso zenotho inhlanganiso ye-United Nations Security Council.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Could You Be Loved ingoma kaMoyi uRobert Nesta Mali uBob Mali esigqibela ke uhlelo lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje.
Umphathi Ntambo ubona ukwethulwa kwembiko usolwa kakhulu ngabezindaba ngokwehluleka ukuya edalela ephalamende ukuya kupha ubufakazi.
Abasakhula bezanu PF babikwa bebamba ngamandla abanini bizimusi lezakhamizi eMtare ukuthi baye kuya kurali kusasa. Silugciba ke lapha uhlelo igama uChris Gande lilale.
Lo ntungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.